ngise Cosmo City. Labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi. Kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu. Mina ngise Cosmo City ngisebenzela emafemini e-car center.
Manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele la kusasa?
Sisele silokwesaba kakhulu, sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini, okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona. So kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani, ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa. So yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isisinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo, lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima?
Kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi. Akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla, bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka, kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza. Masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo. So isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso, sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa abantu imuli zethu ngempilo, ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya.